Sokuyizika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 zivandlela 2022 ngokuthi Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi intambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevaleni ngci epulazini likasipho Samuel Malunga labanye bakhe.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe.
Kulengcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MCCT lithi yilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance ukhetho oluzayo.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MTCT incintise njenge-MTC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MTCT.
Iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lincikelana lele Malawi emdlalweni we-Africa Cup of Nations kule Cameroon. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathi intambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kweziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Umbiko awethule namuhla uChiwenga wazise njalo ukuthi kungedlula isikhathi lesi izikolo zizaphiwa iviki eyodwa ukuthi zithathe amanyathelo okuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus andubane zivule nxa isimo sivuma. Lokhu kutsho ukuthi izikolo zilakho ukuvulwa ngenyanga ezayo. UChiwenga ukhuthaze abafundi kanye lababalisi ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela izikolo zingakavulwa. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi eqhubeke ezivikela kumkhuhlane ngokulandela zonke izixwayiso ezahlelwa ngabezempilakahle. Kusenjalo, uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulabantu abayisikhombisa 7 ababulewe i-COVID-19 izolo kweleZimbabwe. Sekulensuku ezine isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Obert Mpofu evimbe ngci epulazini likamnumzana Sipho Same Malunga labanye bakhe abathi kabasavunyelwa ukuba belime kuleyo ndawo. Umpofu ongunobhala ophethe inhlelo zonke kubandla leZANU-PF usecretary for administration uthi kazi lutho ngokwenzakala khona manje esidakeni farm eNyamandlovu esabeleni seMathebeleland North. Uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumende. Kodwa abanikazi bepulazi leli uMalunga, umnumzana Charles Moyo nomnumzana Zephania Dlomeni bathi kulabantu abalemibhobho abavimbe entubeni yesidakeni farm abathi akula muntu okumela angene kuleyo ndawo engavunyelwanga ngumpofu. UDlamini uthi sebethwele nzima.
Esidakeni akusasebenzeki, solokho kwabuya u-Obert Mpofu lemuli yakhe bezithi imswelangubo farm. Akusavunyelwa muntu ukungena lathi silezilimo eziseplazini asavunyelwe ukungena, izisebenzi zethu sezixotshiwe. Akusavunyelwa muntu ukungena. Kwenza konke lokho bakwenza bengalandeli ukuthi indaba le isemthethwandaba. Njengoba indaba isemthethwandaba, kumelanga kube lo muntu ozithathela umthetho ofake ezandleni zakhe. Kodwa bona hayi, bakhanya baphezu komthetho. Amankantola angaze akhuluma athi kabaphume benze inkani ba-aphile, beqhubeke besenza khonokho okuthiwa bengakwenzi, uku-disturb ama-operations ethu esidakeni. Sikhuluma nje izulu liyana, bafika balima amasimu ethu phose amane amounting to about 20 hectares.
Umnumzana Zephania Dlamini ngomunye wabanikazi besidakeni farm besipoka laye ekubulawayo. Ingxoxo yesichubungulo izombusazwe zithi usetshenziswa kwebizo elithi MTC Alliance akulankinga njalo akulamthetho ongasetshenziswa ngabe Zimbabwe Electoral Commission ukwala ukwamukela abanye amabandla ayabe elebizo eliphose lifane lalelo. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Enye yalezingcwethi umnumzana Rejoice Ngwenya owenhlanganiso yeCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MDCT.
Izeki kayifanelanga ivume ukuthi i-MDCT incintise njenge-MDC Alliance ngoba vele bona bazithi i-MDCT banikwa imali ku-Parliament under the Political Party Finances Act njenge-MDCT. Bafanele bayincintisa njenge-MDCT kanti bayisabani ibizo labo. Kabachiyane lebizo le-MDC Alliance ayisulo labo. Nxa befuna ukulisebenzisa bazafanele babuyele futhi bayengena ku-MDC Alliance.
Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi akula muntu okumele asebenzise i-MDC Alliance kukhetho.
Ukuthi bekuyekelelwa nje kube komhlambi kazalusile munye lamunye elithatha yikho okwenze ukuthi ibandla liphikisayo elikhulu kangaka lidilike lihlale iminyaka yonke lifaka abameli lehlukene. Kuyabe kusenziwa ikhonokho ukuthi abantu babe bekhangile ukuthi bangaze baphume bangalandeli izinqumo le-constitution ye-MDC bayakwanisa ukuthi nxa sebefika kwi-election balithathe lelo bizo badilize ibandla bazenzele umathanda. Ngakho thina njengebandla elisemthethweni lobukhokhelo obusemthethweni sizama ukukulungisisa khonoko.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDCT, uthi bayakwazi abakwenzayo.
I-MDC Alliance ayikhulunyelwa ngumonzora, njalo thina sikhulumeli i-MDCT. Konke lokho kuzabonwa ngesikhathi sesichaphe i-bridge. Why worry? Let us all wait and see. After crossing the bridge, sizakhuluma ngakho. Asifoswa ngumonzora, not given pressure by Monzora is an PF surrogate. Yikho mina siyakwazi sikwenzayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela ilungelo loluntu, uthi akuqedakali ukwenziwa libandla le-MDCT.
If he wants that to be declared, kumele aqale ahambe e-court. He cannot declare it. Ahambe enkantolo, ayibeke indaba yakhe. Wonke laba abanye kade belisebenzisa lelo bizo, angithi bahambe labo enkantolo baye kulwa nendaba yeleyo. So i-court declare ukuthi ongaba lebizo leli alisebenzise ngendlela yena leyo uMonzora athi lisebenze ngayo ngubani. So his declaration enehedwa, hayi, it's of no legal consequence. Ngakho-ke alize nje ngumuntu lephupha elibi, njalo esikukhangelele emthethweni ukuthi there is no such declaration. Ungawuthatha ukuthi ngumuntu oseyenze i-intention, but that intention pethele is not the position at law.
Isikhulumeli enhlanganisweni ebona ngezokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC, unkosikazi Letitia Joyce Kazembe, ongathandanga ukuthathwa amazwi, uthi kabakahlolisisi udaba lolu. Uthi baningi abantu abafisa ukuba kwazi ukuthi kuzakwenziwani ngebizo le-MDC Alliance ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ugatsha olukhangele ukulondolozwa kwezemvelo i-Environmental Management Agency ikhathazekile ngokwenziwa kwamatshe aligugu okudala ukugugudeka komhlabathi kanye lengozi emadamu amanzi. Ngalokhu sebekudaze labo abembayo ukuba bethole incwadi ezipha imvumo yokwenza lokhu. Ubathekele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-Environmental Management Agency kumbe i-EMA ithi ukwenjiwa kwamatshe aligugu ngokungekho emthethweni kudala ukutsha kweganga okungaba ngamatshumi amane phoselantathu ekhulwini, i-42.81%. Kuthi ukuganyulwa kwezihlahla kuphose kube isilinganiso sokuthathu ekhulwini, i-2.89%. Unkosikazi Amkela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency, uthi kuphazamisa ukungena kwamanzi emadamu lezifuleni.
Singakhangela nje kwembiwa kwamatshe aligugu ngekho emthetheni, ikakhulu nxa lokhu kuvele kusenzakala endaweni ezilamanzi, kuyandise ukuthi uchiye amadamu lemifula yethu iqubelekile ukuthi ngokwenza njalo kwehlise inani lamanzi lokulolongeka kwamanzi lawa sizigatshini eziningi sithole esengcolile ngokwenza njalo futhi kuyasuka kudunge ukuphila kwezinanakazana kumbe izihlahlakazana eziphila emanzini ugcine nje kuchiya umhlaba wethu kukudekile.
Unkosikazi Sidange ukhuthaza ukuba abafuna ukwemba okuthiyeneyo bethole incwadi kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwemba okuthiyeneyo.
Thina njengabogatsha lwezemvelo abe-Environmental Management Agency siyakhuthaza ukuthi abembayo lamatshe kabambe ngendlela engasoze ishiye umhlaba wethu ukukudekile. Siphinde njalo sikhuthaze bonke abalothando lokwemba amatshe aligugu ukuthi kababe leqiniso ukuthi bayazuza incwadi ezifaneleyo ezibapha imvumo. Lokhu kuyabanceda ukuthi thina njengogatsha lwezemvelo sibe laluthuba lokubafinyelela sibaphe iziqondiso lakho konke ngabe kuyadingakala.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wakobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti eye-Future Water Supply and Action kukhansilo yakobulawayo uthi amadamu amanzi akobulawayo alindwa nsuku zonke ukwenqabela ingozi ezilethwa yikwenjiwa kwamatshe aligugu okungekho emthethweni.
Ingozi eba khona yikubana umhlabathi lomhlaba uyagugudeka. Ngithi imithi abayisebenziseyo yiyo esuka ibe yingozi nxa izulu selithelana esegeleza esesiya ngaphi emadamu. Okuyingozi enkulu okubangela kubana thina njengeBulawayo City Council indawo zethu ezamadamu siba lama-patrols every day 24 hours ukwenzela ukubana ingozi ezinjalo zingabi khona.
Umnumzana Qinisani Nxumalo ohlala esigodini uthi kunzima ukuthola amaphepha okwemba amatshe aligugu.
Hayi, akukho lula ukuthola amaphepha ukuthi kwanise ukwemba lele amatshe la aligugu. Ama-steps angikhona plus le mali angikhona kwesikhathi isuke ibe too much abantu ababeyifuna ema-ofisini. But then kulalabo okuthiwa ngama-reaper abasebenzisa ama-sensor. Yibo abagebha kakhulu emhlabathini njalo abagebha khona abalandaba ukuthi igodi langona linganani bachiya begebhile. Ngakhayela imigwaqo eminingi eya emamayini isigejiwe kakhulu yibo. Bona vele nxa bengagebha abanjani abagqibeli abalandaba ukuthi duze mebhukule zakhamizi inkomo ziyawela kumbe njani. But bona abakufuna kuphela bengakuthola sebedlulela phambili.
Kuviki ephelileyo uhulumende uvule amahofisi ogatsha lwezemvelo awe-Environmental Management Agency eMatabeleland South eMzingwane ukwenzela ukwenqabela ukugugudeka komhlabathi okudalwa ngabemba amatshe aligugu ngokungekho emthethweni. Ngimelwe iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulalitoku namhla kuhlelo sihlolisisa ukusetshenziswa kwegama le-MDC Alliance ngamabandla aphikisayo. Singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Kevin McCarthy okhokhela ibandla lama-Republicans edale le-House of Representatives kwelemelika uyala uyanika ubufakazi kukomithi ecubungula okwenziwa ngabalandeli wayengumongameli umnumzana Donald Trump mhlaka 6 Zibandlela nyakenye kubalwa ama-electoral votes edale le-Congress i-Capitol Hill e-Washington DC. UMcCarthy uthi kayisebenzi ngemfanelo ikomiti le ekhokhelwa ngabakubandla lama-Democrats ehlolisisa ubudlwangudlwangu obenzakala ngalelo langa kulandela umhlangano owenziwa nguTrump labanye bakhe abathi kumele bathathe ilizwe labo ngenkani. Abakukomiti le bathi uMcCarthy ulakho ukubatshela ukuba uTrump wayecabangani ngosuku lolu ngoba kubikwa ukuthi wayebukele umabonakude ngesikhathi abanye bakhe behlasela edale le-Congress. Ele-Nigeria lithi inkundla yokuxhumana eye-Twitter isingasetshenziswa kulelo lizwe okusemthethweni ngoZulu kulandela ukuvinjwa kwayo okwenyanga eziyisikhombisa. Ele-Nigeria lathi kuthela okumangalisayo kulandela ukuchithwa kombiko owawethulwe ngumongameli Muhammadu Buhari owakuthiwa wephula izikhondiso zeTwitter. I-Associated Press ibika ukuba ele-Nigeria lithi livumelane lenkampani ye-Twitter ukuba nxa befuna ingavinjwa kumele ivule amahhofisi kulelo lizwe Ithinga umuntu ozasebenza kukampani le ozakhulumisana lenkokheli yawo leNigeria ihlawule imithelo yetax njalo ivumele ilizwe leli ukuba lihlolisise okunye okwethulwa enkundleni le ngoZulu. Omanje sike sizwe u-Ezra Chisas Banda exoxa lesakhamuzi eLupane esabeleni seMathebuleleni North.
Ukhuluma noMise Nkomo.
Mise Nkomo-ke kungapha esigabeni sakho labahlala khona?
Mina ngihlala kuGudubu Village.
Aha. Lupane.
ELupane.
Kunjani kona bevillage la?
Kubi kakhulu, sihlangana lenduku ezithi imithetho yamasiko seyafa, sokufe yonke into, ngoba kufe imithetho, abantwana ukulalela abazali akusekho, imfundo ngasesikolo ayisekho. Ukuhloniphana kwabantu akusekho. Umthetho okhona ungaziwoniwe. Nxa ungala mali vele abakulaleli, kusuka kuconstitute lwani umuntu ole mali.
Yikho okusenziwa kuyini ukuthi abantu benziswe badelele kanje kulahlelwa amasiko?
Umumo welizwe wabuyisa njalo, kwathiwa abantu bazibhasophe kona, kodwa ke kuyehlula ngoba kathi singasikhangeli imithetho ekhona sezisitsho ungaze uye emapholiseni le ndaba zakho ungazibeka emapholiseni, especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihloneni ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi sicubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli baba bengazwisisi bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo sezifundweni ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini, ngoba yena yedwa uyabengazwisisisi ini isiNdebele nesiqu seizinto akhuluma ngazo.
So abantwana bafundiswa ilimi olungaso labo laba ku-grade 1 laba abancane?
Yebo, abantwana bafundiswa, yebo, ngamashona. Ushona leliyana uyabezama ukuthi asifunde khonapho isiNdebele ebantwini lebantwaneni bonapho. So bese kukhanya ukuthi imfundo yakhona yabe ingasaqinanga.
Kuthutha ukufela kangaka lokhu okwenzayo lesi sigaba kwenziwa ukuthi abantwana bafundiswa?
Yebo. Yebo.
So manje uthini wena, mele ukuthini ukuthini kuhulumende?
Kuhulumende kachwayisisi esikuthoyo ukuthi nxa ku
yes,
nxa kuqatshwa amatitshaba ezigabeni emathebeleleni, kakubuye amaNdebele azakhuluma bazwisisane labantwana emahofisini futhi laphana ngitsho khona ELupane sathi ezikupholisi noba ngaphi, ngakubuye amaNdebele bakhulume izindaba eziyabe zikhulunywa abantu kabasakhwayisisa. Of course esiyakwazi omagistrate bayakhuluma indimi bayo bezazi befundele, kodwa ngale kusukela phansi emapholiseni uyabuhlangane namajoni okusuka kungasazwisiseki izinto ezikhulunywa.
Lapha lizwe u-Ezra Chisas Banda exoxa lesakhamuzi ELupane esabelweni seMathebuleleni North. Abakuhlangothi lwezemfundo eMathebuleleni bathi ababalisi baqhatshwa eHarare, ngakho ke abanamandla ngalokhu okwenzakalayo. Ezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors linikelana okwamanje leMalawi emdlalweni owe-Africa Cup of Nations. Landelani umdlalo lo ekhasini lethu lokuxhumana eleFacebook ku-VOA Ndebele, naku-VOA Ndebele Twitter kanye naku-VOA Instagram. Kolunye udaba olufanayo olwenguqu, ube ngumqondisi weqembu lomdlalo wenguqu elabasakhulayo eChicken Inn uSimba Mutubuki kasekho. Ngithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji. Usiphalo lutaba
umthubuki obesaziwa kakhulu ngegama elokuthi Mkoma Simba wedlule emhlabeni ngolwesine ntambama elokitshini lenjube lapho abekade hlala khona uMorris Mkwiti osebenza laye kuqembu lenjube United elike ladlala usigaba sika Division 2 eminyakeni eyadlulayo uthi umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukamthubuki.
Ilahlekelwe kakhulu ngokufa kukaMgoma Simba Mthumbuki. Nguye kade engu-junior administrator, junior talent identifier. Bona ukuthi abantwana batshona bedlala ibhora bengatshoni estridini, bethatha ama-drugs, benatha utshwala, kodwa betshona bedlala ama-sports, bethuthuka besiya phambili. Sibuhlungu kakhulu ngeifa kaMgoma Simba, sesilahlelo kakhulu. Thina becommunity enjube
umthubuki wasebenza lamaqembu abalisayo lenjube Sundowns lona ebeyidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eleBoys Without kanye lelenjube United ngesikhathi ezedlula emhlabeni besebenzela iqembu leChicken Inn lapho abengumanager wamaqembu abafana abasakhulayo. UCharles Hiwayo omunye wabaqeqeshi beqembu labasakhulayo beleChicken Inn uthi umthubuki kwelothando olumangalisayo lomdlalo wenguqu.
He was so passionate ukuthi into ekuthiwa yilose ubengayifuni phansi kwakhe. He wanted a good team to win, and the way the passionate guy, Ubu Ibona, na a team to win, how he would treat Abafana, even Abafana by opposing team, our opponents and the match officials, whoever treat us. And the Upindu Ubu on a foot to good in my team, Yake is live. We have a stress, a singer in Zio, Lenindo Vele at the Igui, Kuum Doguti, we are coming to Niso, Kuanga Chonem Puputa, Sianga Petro Lene Potter. The next day,
uSiphambaniso Dube umnikazi weqembu le-Ajax Hotspurs uthi umthubuki ube kuzinga lika-Alibaba Dube ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo.
Hayi, ngingakutsho ngoMgoma Simba yikuthi iBulawayo football ilahlekelwe kakhulu, and nxa sesikukhangela singifake ezingeni labo bantu abanjengabo-Alibaba koBulawayo lapha in terms of ukukhulisa ibhola labafana abancane ku-junior football. Ube yi-character nje, ubuhleka nje nxa umbona uMgoma Simba ngezinto nje akade ezenza, khangele futhi i-dedication yakhe akade layo ekudevelopheni umntwana ongumfana ekudlaleni ibhola. So yilosi enkulu koBulawayo. Izakhamizi zenjube ngithemba kuzaba nzima ukuthi ziphinde ziyethola umuntu onjengoMgoma Simba.
Umthubuki ubeseneminyaka engamashumi ayisithupha lantathu yokuzalwa, njalo kakukaziwa ukuba uzabekwa nini njalo ngaphi. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Uhlelo Woza Friday namhla silomhlabele ne-Warehouse uBigboy Ngwenya. Uhamba ngegama lokuthi Big D Hero, yena osedlule idlalade elitsha. Untungamini Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Big D Hero, from zero to hero, idula ngezero, zero to hero, hero ninaro.
Idlalade leli lilengoma ezilichumi lane. Nango uBig D Hero.
Sanibonani balandeli, size nedlalade lethu lesibili, kushuthi i-album yethu yesibili. Ngithemba eyakuqala niyayazi, layizwa i-album yethu Things of Papa. Then manje siliphathele enye i-album yethu ethi yona Abanathando, yole edlala-ke khona lapha.
Ingoma ezikuleli dlalade sigoqela ethi Sugar Sugar, Umoya Wami, Indaba Zakho, Kanye Lale, Ethi Igama Lika Jesu.
I'm
abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene, kodwa ke kumanje abangathanda ukuthenga lo mculo bazosibamba kulezi namba ezithi 0658583307, ngiziphinde njalo 0658583307, yizi namba abazithola kizo lezi, noma bahambe kuFacebook bafike basetshe Big D Hero, then bazosithola base bexhumana nathi ke khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Sibonga kakhulu i-support kubalandeli, ngoba ne-albhamu lokuqala batshengisile uthando lwabo, nelamanje i-albhamu batshengisile uthando lwabo, basatshengisa njalo. So sithi bengaphela amandla, mabayale besisapota nje kanjalo, siqhubekele phambili, ngoba ukuze siyale sihlabela yibo abasipha amandla. So sidlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli, sithi bengaphela amandla ngokusisapota. Siyabonga i-support yabo enkulu kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uBig D Hero ngale
Shuga Lilomuri yana maduka ningena ningena kambuze Bike puli ya luminyo sese Lilomuri yana maduka ningena ningena kambuze Bike puli ya luminyo sese Lilomuri yana maduka ningena ningena
Isihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe njalo engumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Ozathinyo Chiwenga useyengeze isikhathi sokusebenza kwesiqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Obert Mpofu kubikwa ukuba usevale ngci epulazini likaSipho Sami Malunga labanye bakhe. Kule ngcwethi ezithi akumelanga ibandla le-MTCT lithi lilo lodwa okumele lisebenzise umanyano we-MTC Alliance kukhetho oluzayo. Iqembu leZimbabwe Warriors lincikelana nelamaLawi kunamanje emdlalweni we-Africa Cup of Nations kwele Cameroon. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoKhethi Dube.